thina njengama-youth sabona ukuthi hayi umuntu lowo basirobile. It seems like they connived with some of the people abelokuzela abe-youth gog. Saqala ukuthi siyenze ama-meetings labantu labana kade bedlela izimali sihamba le. So abantu abahamba lokhu azikuwele bazonda bathi kathi wena Tsharumbila uzenza ubani ufuna ukuthi umkhulu wethu ayenze so. Thina njengama-youth kade sesizi-resolve lokuthi uKasikwere we want to pass a vote of no confidence ngoba veli kasomuntu ohamba laye veli lisela elibonekala lo muntu wonke. So abantu laba batho bazonda they teamed up yesterday and bangitshaya bebanenge bathi bengitshayele bebanenge bangigwaza le ngxamo futhi about so lamanxeba veli ezizingxamo kade ngigwazala zizolo. So that's where there's a problem.
Manje babotshiwe indaba abakugwazileyo.
Abantu abangigwazileyo babotshiwe and kade kumele sikhambe ekoti. Mbona kumele sikhambe ekoti kusasa ngoba amapolisa kade sihambele ekoti kusasa. Manje ekoti kusasa niripoti kathesi nivele kade ngi-admitiwe UBA endilo. So sengisukile kathesi elokuzeni sengisukile kathesi empilo kathesi bangidischajile so sokumele ngihambe nje ngihambe enjini kathesi ngivele empilo so. So akuyenza ukuthi ngihamba labo kusasa ekoti ngoba iripoti yaphuma after 7 days plus lami angize kahle vele ikhanda lami libuhlungu.
Manje bona bathini abakhulu bebandla?
Hayi abantu bebandla bonke vele iveni kuvela phezulu njengoba libona 9 out of 10 provinces ezalapha eZimbabwe ziyalile ukuhamba lokasikwele ngoba zibonile ukuthi leli lisela and ngumuntu ongatendekalanga. So veli kabafuni bonke bapasi i-vote of no confidence kukasikwele. So kusale leli ihlanya elilapha koMlawayo kuthiwa nguDennis Njovu.